Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngovulo mhlaka 4 kuzibandlela 2021 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Bantu bakithi, igciwane lecorona likhona, asizivikeleni senzele konke lokho okudingakalayo, singahlangani emhlanganweni elabantu abaningi.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ababanjwe iCOVID-19 izolo kanye labathathu ababulawe ngumkhuhlane lo.
Athi nangapha siphelelwe asazivele ukuthi ungase sibhodi iHarare yonke, ama police station wonke, izibhedlela ezinkulu zonke simdinga lathi asazi ukuthi unga.
Intatheli zindaba zikhathazekile ngokunyamalala komunye wazo uKosta Nkomo ocine ukubonakala ngolwesihlanu. Abahlengi balokhe besehluleka ukufinyelela isidumbu sowesilisa owele kudonga olutshonayo lweVictoria Falls wafela phakathi ngelanga lenew year. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa alamachumi ayisikhombisa lane 774 ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe isolo, labathathu ababulawe ngumkhuhlane lo. Inani lababanjwe igciwane leli lethu se abanengi ngoba liqonge okwesabisayo. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli, sebekhwele baya kunkulungwane ezedlula ijumi lanhlanu 15,265, kuthi asebefile bonke sebengamakhulu phose amane 380. Asebepholile bangu 11,574, njalo abalokhe begula bangu 3,311. Ukuqansa kwenani lababanjwa lomkhuhlane labafayo kuza ngesikhathi ilizwe selivaliwe njalo emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwawo. Imigoqo efakwe nguhulumende iqale ukusebenza izolo, njalo ngolwesibili kulapho amabhizimusi amanengi azavala khona okwenyanga abantu labo behlale ezindlini. Lanxa abanye bewasola amanyathelo la, abanye bayawamukela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngalomkhuhlane e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Abantu bayakhala kakhulu ngokuba lanxa kudingeka ukuthi kube lo lockdown, ngabe kukhona indlela zokuziphilisa ezingavalelwanga. Abantu abaningi bazalahlekelwa inzuzo yokuziphilisa yokubhadala ischool fees, ngokuba nxa kuvalwe imisebenzi kwavalwa amankampani, kutsho abantu abaningi bazabulawa indlala. Nankulo hulumende kancedisi ngalutho ukuthi abantu bakwazi ukuziphilisa. Yebo, kambe bayakwamukela ukuthi ubunzima bukhona, kuyadingeka ukuthi kuvinjelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane, kodwa njalo bakhangelela ukuthi uhulumende kalethe uncedo oluthile oluza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuphila ngalesi sikhathi kuvalwe, kakhulu njengoba kungoJanuwari abantu bevula vele bengelalutho ezikhwameni zabo.
Osaphethe isikhundla sikamongameli uMohadi uthi izibhedlela zizilungiselele ukwamukela abantu abaphethwe yilomkhuhlane, lama-ventilators konke kukhona. Ungathini ngalokho?
Ilizwe leli selibuswe kabi okwesikhathi eside kakhulu, kusuka ngo-1980 vele lase lagoba uphondo, laqonda lapho ongafanelanga kuyiwe khona. Ngakho-ke ezempilo, izibhedlela nokunye okuhambisana lalokho kakukho esimeni sokuthi kungamelana lokumemetheka kwegciwane. Vele kakula mbheda, kakula mithi, kakulani ezibhedlela ezokuthi abantu baphile lanxa kungela gciwane le-corona. Ngakho-ke nxa ngabe selikhona leli gciwane njengalokhu silibona, akumanga kumangalisa ukuthi uthole kungasela lutho, kungasela mbhede, kungasela ndawo. Vele kakukho akulandawo yokuthi abantu bakwazi ukuphila. UKembu Mahadu yafihla nje ufihla into esegcekeni esiyaziyo sonke ukuthi leli lizwe seladilizwa, selaphela duka, likwazi ukuthi liziphilise, likwazi ukondla abantu, likwazi ukuvikela abantu, likwazi ukulwisana legciwane lecorona lilodwa, imbhede lakho konke amaventilator okudingakalayo kakukho.
Kuyini ongakukhuthaza abantu?
Engingakukhuthaza okokuqala yikuthi abantu abenza amagigi imihlangano yokukholisa le lapho abagida khona emaklabhu bezi-entertainer besenza lokho esikubone embare. Abantu abanjeyana kufanele baye esitokisini, akukho lapho abafanele khona ngokuba phela nxa sebethelelene bazathelela isizwe sonke, bafa abantu okade bengafanelanga bafe. Abantu abanjalo kabaye esitokisini, ngiyaphinda njalo. Bese ngisithi ke kuzulu wonke wakithi, bantu bakithi, igciwane le-corona likhona, asizivikeleni senze konke lokho okudingakalayo. Singahlangana emhlanganweni elabantu abaningi, silandele imithetho, sigeze izandla ngesepa njengenjwayelo kumbe sizisanitize, siqhelelane izikhala, senze konke okudingakalayo okufanele kwenziwe ngokuba likhona liyabulala. Lothi lona kalikho leli gciwane, ukhuluma into engekho, likhona igciwane liyabulala abantu. Asizivikeleni ngokulandela imithetho yonke ebekiweyo kuso sonke isikhathi.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Intatheli zindaba zithi zikhathazekile kakhulu ngokunyamalala komunye wazo uKosta Nkomo, yena ocine ukubonakala ngolwesihlanu. Unkomo usebenzela inkundla yeNewZimbabwe.com njalo ubikwa ecine ukubonakala esuka endlini yakhe eHarare. Abe muli yakhe labo badabukile. Intatheli zindaba zithi okuzidanisayo yikuthi amapholisa kazange abalusizo lapho ebikelwa. Sixoxe lomunye osebenza loNkomo, umnumzana Leo Monende.
Athi nangapha siphelelwe asazivele ukuthi ungase sibhoti iHarare yonke, ama-police station wonke, izibhedlela ezinkulu zonke simdinga lathi asazi ukuthi unga. Kuthiwa uvele ekhaya nge-Thursday ngolwesine, wafika endlini ngabo 8 p.m. Wachiwa endlini ngolwesihlanu kubo 5:30. Khanya usendile abanye abangani bakhe ama-Happy New Year messages kubo 5:30, but wahle wahamba offline around 8 a.m. Lakhathesi asiyezwa ukuthi unga njalo wenzakaleni.
Amapolisa nxa selike lakhulumisana lawo athini?
Sike sazama sibili ukwazisa amapholisa, kodwa athi wona azenelisa ukusincedisa ngemva kweviki. Athi umuntu omdala nxa engatholakali bona baqalisa ukumdinga after 7 days. So sisazama sibili ukuthi sikhulume lesikhulumeli samapholisa uPhonya athi kumbe kusasa ngoba sibhode kumbe ama-police station asazithi amangayi. Lakhathesi abanye balokhu bebhode eHarare kodwa bathi bona after 7 days.
Ngokumazi kwakho ungasichasisela ukuthi ungumuntu onjani kahle kahle uKosta Nkomo?
Njengomuntu osebenza lo Costa eNewsMobile.com, ngimazi engumuntu okhutheleyo emsebenzini wakhe, uyawazi umsebenzi wakhe, ekuyesabi ukwenza umsebenzi wakhe. Njalo ngumuntu yena esingathi ngesikhiwa ule order, asikho umuntu esingathi engenzi into enje, so ephongu yenza ungela sizathu. Asazi phongu ukhulekela ukuthi umbe lapha khona ugcineke kuhle.
Abangaba belolwazi bakhona yini abangaxhumana labo mhlawumbe ngenombolo bakhulumisane labo?
Abangabe bembonile bengathinta u-evangelist Maugara ongupastor wakhe ezayoja kunombolo ezithi 0772-747-955. Umbe uDenford Ngatsure ongumngani wakhe ku 0712-738-904. Usamuel Takawira lo wasebenza naye njalo engumngani wakhe ku 0717-516-562. Umrs Banda ongumamncane wakhe ku 0772-697-846. Kumbe ukuthinta mina ku 0777-945-142.
Umnumzana Leo Monende, intatheli zindaba yeNewZimbabwe.com. Abahlengi balokhe besehluleka ukufinyelela isidumbu sowesilisa owele kudonga olutshonayo eVictoria Falls wafela phakathi ngelanga lenyu ye. Umnumzana Roy George Tinashe obebuka impopo mazamanzi kulindawo ubikwa etshelelile ematsheni asokhunjini lwempopo malezi wawela phakathi. Udonga lolu lutshona okwamamitha edlula ikhulu lusiya phansi. Isiphathamandla seZimparks uTinashe Farao utshelela umsakazo ukuthi iqula eligoqela abahlengi lamapholisa liyehluleka ukufinyelela isidumbu lesi ngoba sisendaweni etshelelayo njalo elamatshe ayingozi. Sixoxele umgcini sihlalo weVictoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo yena othi izakhamizi zidanile ngalingozi.
Isehlakalo lesi siyethuse uzulu wonke weFalls kuyikuthi indawo yethu yeVictoria Falls indawo engingathi mina ukuphila kwethu kwabantu beVictoria Falls siyabe sithembele kuzethekeli ezibuyayo zizozithokozisa ngenxa yemicimbicimbi eminingi efana njengokubuka izinyamazana langokubuka lumfula. But isenzakalo lesi asisikhangelelanga kakhulu, besingasikhangelelanga njalo sisethusile ngoba thina siyabe sikhangelela ukuthi izethekeli zethu mazibuye eFalls kusamele zibuye zizojabula ziphinde zibuyele njalo. Njengoba ukwazi la ukuthi kulema issues, thina sikhangelela ukuthi into efana lale akumelanga ukuthi yenzakale esigabeni sakithi eVictoria Falls. Njalo udonga lolu lapho isethekeli lapho esiwele khona kwindawo vele okwaziwa khona ukuthi indawo leyi indawo abayithi danger point.
Akula migoqo yini enqabela abantu ukuthi bafike lapho okutshelela khona okuyingozi?
Kungabe kungikho into esingathi yi-physical barrier enganqabela abantu ukuthi bengayi nganeno kwendawo lapho kuyabe sokungani ku-dangerous, kodwa kukhona ukubhalwa okuhlomisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi usamile beziphathe njani. Angiyi-defend i-council, angiyi-defend i-parks, kodwa njoba lawo utshile ukuthi umuntu lo utshelelile kuyikuthi ngani ubengatshelelanga le ngozi le ngani asizange sibe layo. And into eqakathekileyo kimi engiyibona singayihlomisana yikuthi into le iyenzakele as an accident kuyinto ekade ingakhangelelwanga, njalo kukhona ukuhlomisa okuyabe kubhaliwe ukuthi izethekele zikhangelele ukuthi ziziphathe njani nxa zisendaweni yona leyo. Ngesilungu sibiza sithi indawo leyo yi-danger point, okutsho ukuthi abantu kumbe izethekele zethu kusamele zibe extra cautious nxa bezama ukuthi buka umfula esigabeni sakhona, ngoba lezi ndlela zikhona ezitshengisela ukuthi abantu bengabuka befike kusibangasiphi.
Okuyini ongakuxwayisa abantu?
Esingakukhuthaza izethekeli zethu nabahlali beVictoria Falls yikuthi izethekeli zethu kusamele zihambe labantu abalolwazi lendawo yakithi, okufana labantu engabathi ngama-guides. Kungaba yi-private guide, kungaba yi-guide nguguide umuntu ovela kukhampani, umuntu oyabezaba ebacebisa ebazisa le ndawo ukuthi endaweni enje bebanika le mbali, ngoba laphana babankomo kule mbali yezinto eziningi okuthi ayisikho ukuthi abantu bengangena laphana kusamele bengene bebona amanzi nje egeleza. But kukhona okuthize, ikhona imbali abantu okumele beyibeyazi bebe-informed abeyitshela. Njalo nxa kulo ukuthi kuyabe kulomuntu izethekele ziyabe zihamba la, umuntu lwana oyabe esemsebenzini oyabe elakho ukuthi ebe cautious, ebe lakho ukuthi ebe limukisa izethekele zethu ukuthi endaweni enje asibeni esimeni esinjani, endaweni enje akumini kuhanjwa sifike sibuka sifike lapha, endaweni enje kusamele sifike sibukele sifike sibuka sifika la.
Umnumzana Kelvin Moyo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeVictoria Falls Residents Association. ebelwela amalungelo oluntu njalo engumgcinincebo wenhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition obulawe ngomkhuhlane we COVID-19 eGwanda umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uzabekwa namuhla. Ufuzwayo obeyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeGwanda Residents Association ubhubhe ngeviki edluleyo. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi ilizwe lilahlekelwe.
IMDC Alliance the President Nelson Chamisa ikhalela imuli kafuzwayo Maduma Bekezela ngokulahlekelwa lichawe lamachawe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ibandla lethu lidanile ngoba ngumuntu edecubungula ekhuluma iqiniso edesifunda lokho okuchoyo engaphiwa itopic edekhuluma engalabandla olisekelayo kodwa ezimele mpo njengobekezela Maduma. Isizwe sonke sikamthwakazi sikhala lemuli yakoMaduma Fuzwayo ngenxa yokuthi ubaba lo edeli chawe emachaweni sithi intaba idilikile kwelakithi eMandebeleni ngenxa yokuthi asisela omunye ede esitshela amaqiniso singaphosisa ekhulume sazi ukuthi indoda ikhulumile nathi sizinuka amakhwapha.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uthi amabutho lamapolisa azalondoloza ukulandelwa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngesandla esiqinileyo. Iphephandaba leHerald lona lithi usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uthi lo ngomnyaka wempumelelo. Sogu isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli bonke emhlabeni wonke jikelele baka Studio 7. Ngithanda nje ukuphawula lami ke imphosela lami kancane lapha ngodaba luka mama uMakhuphe lapha njengoba ade bevota khona ngale Harare. So ngibona ngathi mama lo uyisehluleki bantu bakithi eqinisweni akasengisi ukuthi ungumuntu ongaba yilida kumbe ongakhokhela abantu ngoba phela nanku lapha ukhanya ukuthi udliwe ngenamba esabekayo kakhulu kodwa edliwe njalo uyala ukhanye sala lapha sekhalala sisenzani kanti njengabantu abakhanya besibona bangabantu abalandela umthetho bekufanele avume phela njengomuntu olandela umthetho njengoba phela kukhanya lapha udliwe. So umama lo uyisehluleki ngithemba ukuthi lalaba ade bebhizi lapha belokhu bemlandela bethi umama yesilandela umama sandela umama namhla baya kubona ukuthi hayi limenemene likamama akasomuntu oliqiniso akasomuntu ongaba yilida yikho hayi nyaba biza-ke labo ekade bebhizi bethi umama njengobe sebekubonile ukuthi umama wabo lokathembakalanga ukuthi hhayi buyani ekhaya AMDC Alliance ngeyenu buyani ekhaya enalo umama nguye owaba le problem ukulik khipha endleleni eqondileyo kuyane ekhaya bantwana beMDC sisebenze endawonye siye phambili ngithanda ukubongela lo mdala uSibanda uma uFelix Magalela mafa ngendlela akhulumela ngayibandla njengesikhulumeli sebandla hayi siyakubongela mdala wethu uyagalela mpela siyakuzwa
nani wasakazi be studio 7 hayi siyabonga malingene kahle eminyaka emumusha 2021 mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree yeah umnyaka lo sibhekane lawo 2021 omutsha kangaka ha kuzabanzima ngendlela embona ngakhona kodwa sibekezeleni sizama ukuncengezelana mina kakhulu imbekeze politiki eZimbabwe yiye kulala ilizwe esokolisa abantu ngoba into yena leziwa ngo MDC si labo zanu hayi bakithi ake sihlonipheni mani lapha ngani kuyadlalwa phela umdlalo la lapha siphelele izweni lamanga kuphela ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plumtree
yayelwelela kusenga nje kontrast to Silvin isithi njani impilo bonke bafaka abasakazi labalaleli indawo zomthezelizwe nyaka ka 2021 la kokuza kulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu donsa yona lo ka 2020 nxa umkhuhlane lowo kwangela ukuphila kahle ngoba lokho kusesenza umthetho nalesiwa la u 2020 yona lo komkhuhlane la kwalokho kufanana vela kulanto ezajintsha hayi ukukhuluma ngomgcini idlala oyeluphana emzweni
ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7 kanye konke labalaleli beka-Studio 7 hhayi mina bakwethu ngizwa ngisiba lokudana okukhulu kakhulu ngesimo sokuthi kuthiwa lockdown futhi again eZimbabwe iningi labantu sekhaya siyabuyela njani egoli kutho ukuthi imisebenzi iza siphelela kubuhlungu kakhulu lokho igovernment yakithi vele ayisicabangele ayisicabangele igovernment yakithi vele ayisizweli futhi nje bona edlong bebona kuhamba kahle kibo thina vela abalandaba lathi and then lokuthi nje benika abantu kumbe inotice 2 weeks bekungcono tshelwa khona apho vuka kusese kuseni sothiwa vele sokuyihoyo yonke into akubuhlungu kakhulu kwakithi lok bavele abantu basendlaleni ebuhlungu kakhulu angazi ukuthi unkulunkulu uyabuya nini bakithi eke ngenelesike siphume edibeni lolo
bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Australia lithi seliguqula ingoma yalo yesizwe iNational Anthem ebisile minyaka elikhulu lamachumi amane 140 years isetshenziswa ukuze libumbe entsha emanyanisa uZulu wakulelo lizwe. Uhulumende wele India usevumele ukusetshenziswa kwamajekiseni amabili amatsha awokwelapha iCOVID-19. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalunga edale lePhalamende kuleli eleCongress yafungiswe ukuqala umsebenzi izolo lapho usomlomo waleli dale unkosikazi Nancy Pelosi olilunga lebandla lamademocracy anqobe khona njalo kukhetho lokudinga usomlomo omutsha. UPelosi uthole amavoti edlula amakhulu amabili 216 kwathi obencintisana laye owebandla lama-Republicans umnumzana Kevin McCarthy wathola angu-209. Ngolwesithathu iParliamente izahlala isamukela ngokusemthethweni impumela yokhetho lukamongameli kulandela ukunqoba kukamnumzana Joe Biden. Kodwa abanye bebandla likamongameli Donald Trump elama-Republicans bathi kabasoze bayamukele limpumela ngoba besithi uTrump wantshontshelwa lolu khetho. Kepha ukuphikisa kwabo akusoze kuguqule limpumela. UBiden yena uzaqala umsebenzi mhla ka-20 kulinyanga. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Akumangalisi lokhu babunkomo esikubonayo kusenziwa lihlekana lama-Republicans leli elikhanya lilokhu lisasekela uDonald Trump ekuthenini mhlambe basacabanga ukuthi mhlambe bazabuya njalo bawaphendule ama-results ama-elections. Ngibona ngathi kakhulu into esasiyikhangelele kakhulu indaba yama-college votes ayiwo angama-deciders njalo ama-college votes okwahamba kwaya vota ngesikhathi uTrump esevele waqala ukukhononda kwakhe etshengisela ukuthi uyasola. Kodwa ke nxa sikhangela ama-college votes lakhona uJoe Biden wawina ngesibalo esiphezulu kakhulu. UJoe Biden uwinile kupopular vote wabe wazowina njalo kuma-college votes okutshengisela sobala ukuthi ivoti liya ngakuye. Akufani laye uTrump yena okwakhe afana ukuthi abekwazi ukuthi kuma-elections adlulayo wadliwa nguHillary kupopular votes wayawina esebenzisa ubugwelegwele bakhe kuma-college votes ngenxa esazi ukuthi wenza ubumenemele bakhe. So yena usecabanga ukuthi mhlambe yena indlela ayenza ngayo ngalesi sikhathi senza uHillary Clinton mhlambe sekuyindlela la asiphinde bamenza ngayo.
Njengelizwe ebelinconywa ngabantu abaningi emhlabeni jikelele ikakhulu kundaba zokhetho la kundaba zombuso okhululekileyo inyakanyaka le enzakalayo ungathi ichiya iMelika ikusimobani emehlweni ezizwe zomhlaba.
Indlela uDonald Trump engumongameli weMelika ayeziphatha ngayo kulama elections babunkomo kuthiye abantu abaningi umhlaba wonke jikelele umangele njalo kuthiye iMelika isezingeni elinye elingasafani lezinga lakudala kulamanye ama president ayidlulayo ngoba kathesi bafaka umuntu ole ego umuntu ozitshela ukuthi yena nguye yedwa ocabanga ngcono kulabanye abantu ongavumiyo ukuthi khona umuntu ongacabanga ngcono kulaye. Ngokwenza kwakhe ngaleyo ndlela sekuye kwatshengisela ukuthi iAmerica iprisha idemokrasi kodwa bona ngokwabo besehlile ukuthi bapractice ingoma le abayihlabelayo besithi abanye abantu abayenze kodwa bona besehlile ukuthi bayenze. Kuthiye iMelika kathesi isingani ilahlekelwe isithunzi kakhulu njengelizwe okungangokuthi uJoe Biden nxa engangena abe ngumongameli uzadinga kakhulu ukuthi asebenze kanzima njalo atshengisele impawu eziningi ezitshengisela ukuthi iAmerika ngeqiniso it's a transformed country ngokwayo kwawe liphutha likaDonald Trump noma kusasekhona amanye ama-dramas angayenza ukuthi iAmerika ekugcineni kungasabi khona abantu asebengayilalela.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusazwe. Kuphela lizavezwa khonapha maduze abafana be-Private Boys kuhlelo Woza Friday. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abafika phose 1,774 ababanjwe i-COVID-19 kuleli izolo labathathu ababulawe yilomkhuhlane. Intatheli zindaba zikhathazekile ngokunyamalala komunye waso uCosta Nkomo ocine ukubonakala ngolwesihlanu. Abahlengi balokhe besehluleka ukufinyelela isidumbu sowesilisa owele kudonga olutshonayo eVictoria Falls wafela phakathi ngelanga le-New Year. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.